Lokhu kuvele emkhosini wombukiso weZimbabwe National Disability Expo okhutshelwe enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda kusukela ngolwesithathu wagqitshwa lamhla. Umnumzana Peter Zulu weNsindi Village okhubazeke esandleni uthi sesiside isikhathi bengatholi uncedo oluvela kuhulumende.
Three, 4 years singaniki public assistant sisihlale kodwa amafomu zethu anjani kuthiwa kuzabuya even ama public loans kuthiwa zizaphiwa kodwa hayi kathi akula lutho njengoba libona ukuthi isimo sinje kathesi safaka kuma-settlement siyabeswela into zokulimisa.
Umnumzana Sanders Msaka wenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association uthi iningi labo liyafa ngenxa yokuswela amafutha okugcoba emzimbeni.
Ijwabu leli lithwalise nzima kakhulu abantu abale-albinism ngoba ijwabu liyatsha. Ijwabu lingatsha libangela okuthiwa yi-skin cancer, libangela izilonda eziningi. Izilonda zona ziyana zingaba ziningi ezenza ukuthi umuntu etshe lelanga ziyabangela okuthiwa yi-skin cancer. Yona le i-skin cancer oyiwo umkhuhlane obulala abantu abale-albinism.
Umnumzana Msomi Mlilo olilunga leZimbabwe Visual Impaired Teachers Union uthi kuyadinga ukuthi bathole imitshina kulezi nsuku lapho befundisa ukuze abangaboniyo labo bafinyelele ilungelo labo lezemfundo.
Sikhuluma ngamakhompyutha, sikhulume ngamaprojector, sikhulume ngama-smartphone, sikhulume ngama-braille paper, sikhulume ngemitshina yokusebenzisa ekubhaleni i-braille ukuze sifundise abantwana kuhle. Amabhuku atholakale ngoba amabhuku awekho.
Emazwini akhethulwe ngumphathintambo obona ngezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima, umongameli Emerson Mnangagwa uthi urhulumente wakhe uzaqhubela phambili elwisa ukuthi abakhubazekileyo bathole amathuba alingana layo wonke umuntu elizweni.
Persons with disability are first and foremost.
Okokuqala abantu abakhubazekileyo ngabantu labo njengathi, njalo kumele bahlonitshwe baphakanyiswe. Uhulumende wami uzanika amathuba afanayo kubo bonke abakhubazekileyo kwinhlelo zentuthuko lapho sisakha ilizwe lethu ndawonye.
Umnumzana Raymond Magudugudu ongumanjinela njengomqeqetshi esizinda Vocational Training Center koBulawayo uthi umbukiso lo we-National Disability Expo unikeza abakhubazekileyo ithuba lokuthi babukise iziphiwo zabo.
Thina lokhu kuyasijabulisa kakhulu, lokhu kuyatshengisa ukuthi disability is not inability and sifunda abanye babone because some are still in a cocoon. Abanye ama-parents bayenza kuna umntwana ule disability bayibona ngathi is useless. Da kumele limvalele ku-cage aphume yabona, but kathesi lawo bayivula bayabona ukuthi abantu bale disability they are doing something great, something that you can't even imagine yourself ukuthi hayi kungenziwa umuntu ungaboniyo khonokho.
Umongameli Mnangagwa unikeza abakhubazekileyo amaplaza amabili, izitanda zezindlu eziyisithupha, imitshina yokusebenzisa ngezandla, inhlanelo kanye lamakhuba lokune. Umbukiso walonyaka oqhutshwe phansi kwendikimba ethi Holistic Empowerment of Youth and Children with Disabilities Towards the Attainment of Vision 2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.